Olamukela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
We believe it's not about the date. The argument is not about the date. We can have elections anytime we feel like having an election. The fundamental question is under what condition?
Umkhokheli welinye lamacele eMDC mnumzana Morgan Tsvangirai usola isinqomo seConstitutional Court emhlanganweni lenhlanganiso yezizimeleyo kobulawayo.
Umanyano weSADC uthi umhlangano wawo obumele uhlaziye udaba lweZimbabwe kweMozambique ngesonto awuseyikuba khona.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti uthi abantu abangaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini i-63% baphila impilo enzima yobuyanga eZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhloko kahulumende njalo engumkhokheli welinye lamacele eMDC umnumzana Morgan Tsvangirai utshele inkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo emhlanganweni lamuhla kobulawayo ukuthi isinqumo sedalele Constitutional Court ukuthi kube lokhetho umhla ka 31 Ntulikazi lonyaka engedluli siveza ukudonselana okukhona kuhulumende womanyano osokudonselele lidale ukuthatha isinqumo okumele senziwe zinkokheli zikahulumende. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
UTsvangirai okobulawayo okwamalanga amabili uthi isinqumo sokuthi luphathwa nini ukhetho kumele senziwe nguye lomongameli welizwe, kodwa bakhona kwezombusazwe asebekhethe ukusebenzisa leli dale lomthethwandaba ukufeza izifiso zabo. Uthi ukuphathwa kokhetho kungakalungiswa imithetho ukuze ihambelane lezimiso ezikusisekelo esitsha sombuso kuveza ukungahloniphile lolugwalo. Wengeze esithi lenxa kunjalo okumkhathazayo akusikho kwelanga eliqanjiweyo, kodwa kusekuthini inkokheli zizimisele na ukulungisa imithetho ezakwenza kube lokhetho olulokuthula olungasozelwa phikiswa muntu.
But it's all about power, it's all about power relations, and hence you see the dishonest mechanism of trying to manipulate the process towards the election by manipulating the bench to the extent that you want to translate your own political strategy into legal form. We believe it's not about the date. The argument is not about the date. We can have elections anytime we feel like having an election. The fundamental question is under what condition?
UTsvangirai uqhubeke esithi ulethemba lokuthi umhlangano weSADC ozayo uza kuthaza ukuqakatheka kokulungiswa kwemithetho, ukwethulwa kwembiko lezindaba kanye lendlela esebenza ngayo abezomvikela. Uthi labo abathi eleSouth Africa lenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi leAfrika abeSADC akumelanga bangenele kwezombusazwe zeZimbabwe abazi abakutshoyo, ngoba limvumo bayiphiwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union lapho kubunjwa uhulumende womanyano. Ekhuluma ngokuvumelana kwakhe lamabandla agoqela i-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, iZaphu, iZanu Ndoga kanye lemabambo okusile Don, uTsvangirai uthi ukhangelele ukuthi kube kuqala kokubambana phakathi kwamabandla la ukuze enelise ukuletha inguquko elizweni. Uthi lokhu kuzenzakala kuphela nxa inkokheli lezi zingazimisela ukufeza izifiso zikaZulu hathi ukuzithuthukisa zona.
I'm glad that the discussion among some of the key political parties has started, but it was only because of this constitutional court decision. I hope that we are able to move further than just discussing about the constitutional court decision. But at least it sets the base that people, when they are determined to unite to achieve an objective, they will do so if they put aside selfish motives. And I think the spirit that characterized our meeting yesterday is a very good start.
Ekhuluma ngemva kwalomhlangano, umgcini sihlalo webulawayo agenda ebivizela umhlangano, umnumzana Royal Ntini, uthi uqhutshwe kuhle lanxa bengasabanga lesikhathi eside sokuthuka udaba lokhetho lesisekelo esitsha sombuso, ngoba inhloko kahulumende ibisidingeka kweminye imihlangano.
Ikwasikhangelela ukuthi mhlawumbe engxenye iSADC izaba lombono ngalindlela udaba lwama-elections leli lulungiseke ukwenzela ukuthi sibe nekhono lokuthi ama-elections ethu azaba ama-elections akhululekile.
UTsvangirai uphathe eminye njalo imihlangano lenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, inkokheli zabafundi bemakolitshini kanye labosomabhizimisi. Ubekhangelelwe uyakwethekelela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals lamhla kusihlwa. uTsvangirai uqeda kwethekela kwakhe kusasa lapho akhangelele ukuba abe sekhulumisane lehlanganiso lozulu wehlangothi esijiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguNothando Spanda.